Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalelungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. Abezimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola lemelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kwelemelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophila ukuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalelungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo Electoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucithwa kwemithina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseShego, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emdwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF, yena othi ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezimele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province. Hayi, bengise polling station since ekuseni from as early as u-half seven abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje. They are monitoring i-peace, IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha ngiyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama shed. Ya kunembona ADA la manje nje amabandla atshiyeneyo labe MK ngiyababona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba-checker ibizo lakho ku-list. Bonke abayenza same job whether wena ufuna ukuvotela i-DA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le-MK uma ufika usiza balaphana ba-check ibizo kuphela. Then stage 2 sungena laphana sebe verify i-ID yakho. So siyangena phakathi usuzivotela ke uyi-1. Mina ngibone i-spirit of togetherness. Ngoba amatenti la lamathebulu lawa, they are not campaigning but they are assisting people. So ngunanzelele khonokho into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi, angazi labe sibabiza amathawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi but ngelanga le-election namuhla bathole ama-peace job lapha bayabancedisa ukuphakha izimoto abagqoke amabhibha angikhona. EZimbabwe nje isikhathi esiningi mina mbona ingane abantu abathola ama-peace job nxa kuyisikhathi sokhetho yibona laba ama-observers. Uyabe vele umuntu ele profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo yeSouth Africa usichazisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma and then ngivote kahle sesobheka ke imisebenzi esiyicelayo ukuthi sesizoyithola sinethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi eshoda ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu e-IFP, Inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi, nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, i-DA, umkhonto wesizwe noma i-EFF.
Ngemva kwalolu khetho, amalunga edale lephalamende azavotela umholi walo okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
The Voice of America, VOA.
Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwele Melika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nqa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolu gatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho eZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu baxotshana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo. Abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo, bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Inxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu othukela osinkwa izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabi $6 elemali phezulu ngamadola eMelika. Ithukela lizabe limtshaya i-$3 edluleyo kusiya ngokuthi ungaphi. Kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuze. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, bale misebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu bale misebenzi bale mali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahongahonga abaningi vela abakaliboni labasedolobheni. Abalaza bakaze balibona bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuzipepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki. Kodwa abakahlangani lalo, abakathengi ngalo, ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi lahlekelwe amandla iqinisi ifana lalezi ezidlulileyo. Uhulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe. Ingahlala imali ingabonakali ithenjiswa kodwa ingafika ebantwini.
Lo ke ngumnomzana efihlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa ukuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu eliningi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leBulembe eFort Erickson esabelweni seMathabeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lotabo kancubo weStudio 7 ngokuqakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, ngoba lapho okuna khona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okuna khona kakhulu izulu ziyaphanga zijwayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kulokuguquka komumo womkhathi lingathini kibo?
Abalimi babafuyi bembuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto kumbe singathi umumbu kumbe amabele kumbe inyawuthi lapho kungabe kulungile amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi eganyela kuphela luthi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yakhe ziyazizela ogagu izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisi ukugcina amazinyane ngoba amazinyane yiwo esithi profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, kule shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edropheni koBulawayo ungene loba yiphi ibhutshi ufike uthi ufuna inyama yembuzi ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi bayeziphali bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leBulembe elise Fort Rickson obesecingweni lotabo kancube weStudio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo wasala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaberon kweleBotswana lapho ayiqotshwe khona ngenxa yokuthi wayengelamaphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaberon khona le eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhala basebenza emazweni athiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha ukuhlala kweleBotswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakonkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limukani Dube Uthi okwakhathesi sokungcono kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lwakhe umsakazo we-Studio 7. Kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe kweleBotswana, uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umgomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni.
Incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe, hayi ukuthi ancediswe kumbe ini. So into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya. Yikho sihlangana lapho masifika khona ngale eMarina basithingela kuyaliwa nje ngoba somezi ukuthi basibophise futhi ngathi ayilina yenzanele ukucabanga ngayo, but umuntu lo uyagula nika kwanizohamba eZimbabwe enje. So sidlala sihlangana lakho amatikiti ethu wonke nje ehlelwe ngebhalo ukuthi illegal immigrant. So bathela liphepha lona elikhomba yena.
Udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokhe liphumele phandle.
Asikaphumi ehambweni lolu elikadesikilo lokhe siphakathi kwalo. Ubhuti lokhe salinde o-operation yesithu eMarina ukuthi bem-operate and then bemlungise kahle bebisele ithumbu. Manje usasebenzisa ibhegi lesitomo. Njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikholo eMarina ukuthi besifonele and then ehambe elungiswa. After that asikwazi ukuthi sizama kusiphi stage kumbe kuzaba njani.
Unkomo yena usesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonge kakhulu kusukusela ebunzimeni lo bathe emphakathini wabuza uzofika okakathesi isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonge kakhulu isibane esisincedisileyo kwaze kuzofika lakathesi.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bakubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala amuse esibhedlela, amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha.
Udaba olufana lo lukaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye la kwele South Africa lapho iningi elingela maphepha ukuhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibhedlela. Umsekelo womeli weofisi yeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende weBotswana.
Basasifatshela abantu ukuthi kungaba njalo, uthani ligijime libuye embassy, lingabuya lapha embassy silipheni siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela temporary travel document. Temporary travel document lana is valid for 6 months. So umuntu ngavelebe travel document lana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo. Esikhathini esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukuphomba ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo.
Noma nje kuvame ukuba le mbiko uthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa yokuswela kwamaphepha. Lokhu kukhuzwa njalo nje zinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi ezibhedlela esisekhaya. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemelika, idale lejuri liqale namhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Lokho kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha likamnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye. UCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi waya ecansini loTrump. Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli izindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilabantu abalichumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamachumi amathathu lane 34 awetheswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi waye efihla i-information enjengekaStormy Daniels wayehamba la yenza izinto ezecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama uHillary Clinton yayi i-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye amacala la esephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica. So ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena low imali zona lezi okungekho emthethweni. But i-jury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yiliphi ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadelayo na unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe. If they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yengantwa imngenisa enkingeni.
Ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na?
Okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction, acquittal or ihang jury. Ihang jury ikhuluma ngokuthi babengakwanisi ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga sokala cala.
Kungasetshenziswa idale lejury ubona ngani bekungaba lomehlo kona?
Anguboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama Republicans vele ahlala la ma Republicans, ama Democrats ahlala la ma Democrats. So khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe. But kulabantu abasibakhuluma njengama independents, ama independents angkho singakhangela igroup langkhona ngama suburban women, educated women, labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow. So khonapho ngama 2-3%. I 2-3% yona le engama independents, they are not Democrats, they are not Republicans. Yiyo abayilwelayo. So kungathiwa kusasekhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe impahla eziyemakhaya kakhulu bakithi ngicela isupport abangizwayo. Umalayitsha umuntu ongumama eyathengisa lami ukudla khona phela okuchini kodwa ayikaphakami kahle nje ibhizinisi yami nje ngizaposta emagrupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa hlezi kungasebenza abantu basekhaya kungaba kukhulu ngiqhatha abantu basekhaya especially amantombazane lokuchinda ngapha lase deep suit.
Singathi ke kulayitsheni lapha ke ulayitshani
abafuna ukulayitsha impahla bangifonela enambeni yami ngingayibiza bangithola ku 060 994 3567 inamba yami ngiphuma every month end. Every month end. Blawayo Plumtree kwaMbediba emakomanguba ngivaya Botswana iBhayibheli angithandi ngivaya Botswana nje indlela yami engisebenzisayo.
Kodwa kunjani wencwebeka yini
ngisapotwa ngabakhona ngapho babuduba asebemazweni abathi sisiphathwe sicela usithengele ukuthi usihambisele ekhaya. Hayibona bayangisapota kakhulu yibo abangisapota kakhulu ukudlula abalapha lapha abaningi kakhulu zinengi kakhulu imoto zinengi kakhulu abantu abalahlekelwa imisebenzi angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokhu okokulayitsha zinengi kakhulu impahla kungasilaba abasemazweni abangithumayo ayalambalu wangila business intendo kubabu wanga kulu mavisizo
ye lao wasi mazweni bakutuma njani
katika tabantope mazweni baba nchemba kakula ngazi wai nyabu wanga kuloko futi iba uya tumela kui maji luguti nkelu nchenge luguti uye khambisele kumzao ami kumbu khambisele kumamami kumbu khambisele enda weni enje mina bese ngibiseli ulisiti yake bese sichajana ngendlela nje esichajane ngayo kuhamba kanjalo nje
ukuchaza njani
kuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini basithi nje ufuna ukungiphathisa ngicela unithengele idli yami iphelile yokwakhe ekhaya ngicela uyonithengela ama ipenda enje enje ohlobo olunje ngenza khona lokho akulokuze ngimtshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingaphi lapha endole khona ipenda nazi enameli oyi water paint wena ufuna ipi color acho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokubinjalo imali engaka okay mina ngucharge imali engaka
asizidube ukubhathisa ke ezokudla lezi zifela emlonyeni la uyachajwa la
ye angithi ngizomenzela igrocery uza ngenzela ilisi ngicela unithengele ukuthi lokuthi ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje xa kuukuthi 3 rand 99 uyothola nje kuyi 3 rand 99 bese uthi okay ngoba ngithi uthenge into ziwu-10 imali engaka sivumelane kanjalo nje mkhambe kuyosidiliva
egwanda uyafika
hayi egwanda hayi ibhedbija ngiyithandi kodwa sengingafika ma ngiyithunyiwe
lo ke ngonkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalaitha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Hello Studio 7. Siyamuzwa uChamisa into azikhulumayo lento azibhalayo kule njini. I'm thinking le ndoda le idlayo esisikhasa. Ukuthola ireporter kwabo Sadak, ureporter ubona nathi Sadak ngavuma ukuthi belo new kid obuthe eZimbabwe. Sikhathele nento zikaChamisa lezi. Sozathi everyone oyethona betshintsha ama t-shirt, betshintsha amabizo eparty, betshintshane. Sikhathele nento zikaChamisa kahambe ukwenzela yibo lokho eyarale le nothi la. Sikhathele lasifu qinisa amabandla kithi ngakho umthwakazi o MRP. Ungalaleli ivini amadoda angkhona umdenda silumbu. Ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni amadoda ezwini. Akhuluma into ezihlala enhliziyweni. Ilokhu imiqiniso elipheleleyo sibili ngoto kwabo chamisa lokuthi umuntu enginzi ngakhonkota phandle ugijima uthiya abanye nomngena endlini uvala umnyango inja nxa sihambele bese zophuma ethi abenkwazi vita sezililumo ngokwangakhona ukukhathele nento zabo chamisa lezi
Studio 7 hello ya ke sikhuza umhlola lo simuzo ethi izinduna zakithi zosekumele zibambe uhlelo kulala abantu kangaka ngemva kwalokho bese kuthiwa uselungise imali leyo mali wayengazange alungise ngayo iZimbabwe wayekele kubulala abantu khangelani manje wakhipha izili akheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni ebhadala abantu bonakala ebala ama dollars yasemelika ebhadala abantu president ibale bonakala iphethe imali ngezandla isidathe president bakithi singavumi ukubuswa isipuku lesi isipuku asihambe sobukela kiwe Zambia zinduna zakithi la kwenza khonoko thina si MRP sazoyiqala phansi
chamisa abantu bazayilungisa ebambisane la lesadak ngoba lesadak le lokho kuyizana izana le nazama ukuthi kayiphu mesibaphe ivikelwa yiyo le ANC iANC le ilokhe kuyizana uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama ruling party akusadakileyo isadakileyo ibe lama opposition party khona lapho kuyaphuma kuqala khona ukuba lulu ukuthi kukhitshwe lezana ngoba lezana le ivikelwa yiwo lawo ANC so akula nto ezalunga la edlowe ziusesilabo abantu abathendezela ukuthi ANC le iphume manje amathuba okuthi izana la iphuma abe sekhona ngoba edlowe sesila le mgurukudu yabo ANC la izana la ngeke iphumele salibuse ngenkani kuphela ama opposition party angeke uvumele ukuthi iZRPF lokhu ichana seZimbabwe abantu babe befidwa ngamazwi abo bazokuyala lokho izophuma lezani le ithandi ngathandi ngabala ama opposition kusadala ngiyabonga uMasenga la kobulawa ephumule kwedoki iANC lobe ngarigibuyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bakhe ibanikeza izindlu zokuhlala ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igosa abangasebenziyo.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Hayi, isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo kusasa sikhathi sing.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.